Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamkela iStudio 7 ngolosine mhlaka 18 kwenkwezi 2017 nguChris Gande.
Lo ntungameli inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ngathi sisibona iHarare lebulayo sebenikeza abantwana imali ukuthi bayenze labo njengejunior council bayenze ihlelo zabo. Sibone kobulawayo sebenika abantwana lonyaka i-15,000 ukuthi labo bakwanise ukwenza ihlelo zabo ezokuthuthukisa amalungelo abo.
AbeZimbabwe labeZambia bayahlangana becebisana ngezinqumo zokuthuthukisa impilo yabantwana lokulondolozwa kwelungelo labo ezabelweni.
Siyabonga uncedo lwesilitholile from EUN olwemali. Siyathemba ukuthi lathi njengabantwana besikolo sizakwanisa ukuthi sithole imali ezasincedisa ukuthi sithole ama-textbook, ama-desk, lezitulo zokuhlala. Lokuthi kungkhona kubele development at school sethu. Siyabonga kakhulu.
Abahlaselwa ingozi yezulu lesikhukhula eZimbabwe baphiwa uncedo olwedlula isigidi lengxenye zamadola i-$1.6 million inhlanganiso ye-United Nations.
Abasekeli beqembu le-Highlanders sebeqalisile ukuqoqa imali ekhangelelwe ukuhlawuliswa leli qembu yinhlanganiso ye-Premier Soccer League.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
AbeZimbabwe labeZambia sebeqalisile ukucebisana ngezinqumo zokuthuthukisa impilo yabantwana lokulondolozwa kwelungelo labo ezabelweni phansi komanyano weZimZambia. Kubika uMavis Gama.
Lomhlangano wenzelwa ehotelini yeBronte eHarare ungenwa ngabalumanyano abadabuka eZimbabwe laseZambia abasebenza ngosizo lwabenhlanganiso yeTere Disoms. Abomanyano weZimZambia bakhuthaza imbuso yezabelo ukuthi inxusa abantwana lenhlanganiso ezimela amalungelo abo lapho ihlela inhlelo zentuthuko eziphathelene labantwana. AbeZimbabwe National Council for the Welfare of Children baveze ukujabula ukuba kweZimbabwe sekwasungulwa uhlelo lweJunior Council lePhalamende yabantwana, iJunior Parliament. Obona ngezokuqhutshwa kwehlelo enhlanganisweni yeZNCWC, uMnumzana Maxim Murungweni uchasisa ngenguquko esibe khona kulo msebenzi wokubambisana labantwana ukuzwa abakufisayo.
Harare sisehopule koBulawayo sisephumula lamakhokhoba. So sisebenza ukuthi sibone ukuthi iBulawayo Junior Council leHarare Junior Council abantwana bayaphatheka ekulungiseni amabhajethi imali ukuthi izasetshenziswa njani emakhanselini yethu yakuBulawayo leHarare. So sesibona ukuthi amakhansila ngenxa yokuthi sebafundise ukuthi ngamalungelo abantwana sebebiza bona laba abantwana ama-junior councillors nama-junior parliamentary ukuthi behlale ku-main city council meeting labo bekhulumi izifiso zabantwana ukuthi abantwana bafuna ukuthi balungele bayenzelweni. Ngathi sesibone iHarare lebulayo sebenikeza abantwana imali ukuthi bayenze labo njengejunior council bayenze ihlelo zabo. Sibone kobulawayo sebenika abantwana lonyaka i-15,000 ukuthi labo bakwanise ukwenza ihlelo zabo ezokuthuthukisa amalungelo abo.
Lendlela ethi iphathisa omanisipala ngokumele bakwenzele abantwana kanye lokuthuthukisa inkokheli yakusasa.
Lokhu kusiza ukuthi abantwana sebezakhuluma izinto ezibahlukumezayo, sebezakhuluma izifiso zabo, sebezakhuluma bona ngombono wabo, kuvele ebantwaneni ngokwabo, bezikhulumela bona njalo bezenzela bona njengabantwana, bebuzana ukuthi bafuna ukuthi benzeni, bencedisana njengabantwana. Silokhu kuncedisa ukuthi abantwana bazakhula bekwazi ukuthi nxa usesikhundleni sokuthi ukhokhele abanye kumele uyenze izinto njani, kumele ulungise njani izinto. So lokhu kuzabancedisa la ukuthi kusasa sasa lethi zaba lathi sibe labakhokhela abazakwanisa ukuthi labo babone ukuthi amalungelo abantwana ayananzelelwa.
Lomhlangano uvumelene ukuthi le ngenye indlela engasiza ugatsha lokuthuthukiswa kwezabelo ukuze luphume leziqondiso lemithetho ezobasebenzela abantwana lendingeko zabo. Beti kuzosiza njalo kuba lalapho kuhlelwa imali zabomasipala ibe khona ebekwa iceleni eqondana labantwana ukuqhuba inhlelo ezibasiza ukukhula kuhle okufana lendawo lapho bengadlalela khona ukuthola amanzi ahlanzekileyo ukwakhelwa izikolo bucwadlana labo ukwehlisa amathuba okuhlukumezwa kwabo lokunye kokubavikela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Inhlanganiso yomanyane wamazwe omhlaba e-United Nations iphe uncedo olwedlula isigidi lengxenye samadola i-$1.6 million kwabahlaselwa yingozi yezulu lesikhukhula eZimbabwe phansi kohlelo lwabo lwesikhwama se-Central Emergency Relief Fund. Unompumelelo Moyo sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iziqinti ezingamachumi amabili zeZimbabwe zizathola uncedo lwamatende amanzi lokunye kusengezelela kuncedo olwaphiwa imuli ezazibhekane lendlala ngomnyaka odluleyo. Umqondisi weUnited Nations eZimbabwe, umnumzana Bishop Rajuli, nguye owazise ngalesi sipho ethi usizo lweCentral Emergency Relief Fund luza ngesikhathi esiqondileyo ngoba abahlaselwa zimpophoma zamanzi ezansi eZimbabwe kunje lokhe bethwele nzima. Olwela amalungelo abesifazana unkosikazi Silethemba Mathe uthi luhlelo oluhle olwenziwa yiUnited Nations njalo kuhle uma abesifazana benganakekelwa kabanzi ngoba usizo obelukhona benakwa ngezokudla kuphela hathi okunjengemvunulo lapho bese sikhathini.
Kuzasiza kakhulu omama ukuthi bazathola ngama reproductive health assistance in terms of amaphilisi lamakondom longakunye okunjalo ngoba emakhempu lapho izinto ezisuka zisilele kakhulu kunanzwa kakhulu ukuthi umuntu udlile ugezile utholile amanzi kodwa lokho okunye okuba lama effects aba long term kumbe a affect impilo yakhe yonke akunakwa kangako.
Osakhulayo unkosikazi Samantha Ndlovu uthi bayabonga usizo abalutholileyo njengabafundi ethi yinto enhle.
Siyabonga uncedo lwesilithole from EUN olwemali. Siyathemba ukuthi lathi njengabantwana besikolo sizakwanisa ukuthi sithole imali ezasincedisa ukuthi sithole ama-textbook, ama-desk, lezitulo zokuhlala lokuthi konkhona kube le-development esikolo sethu. Siyabonga kakhulu.
Uhlelo lokutholisa abantu usizo luzwaqhutshwa inhlanganiso yomhlaba iUNICEF, iIOM, iUNFPA, inhlanganiso ezizimeleyo kunye lohulumende. Imuli ezedlula inkulungwane eyodwa zizatholiswa impahla ezehlukeneyo kuthi omama abazinkulungwane ezimbili lengxenye bazatholiswa impahla yokuvitsha ngesikhathi bese sikhathini kunye lamaphilisi okwelamisa kuhle imuli. Kulandela ukubika ukamongameli ukuba impophoma zamanzi yingozi yelizwe kudingakala imali edlula izigidi phose ezingamakhulu amabili zamadola i-$189 million ekusizeni abahlaselwa yile ngozi. Uhulumende weNamibia, iChina, iUK, iJapan leEuropean Commission ngabanye abatholise uncedo kwabahlaselwa zimpophoma zamanzi. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Umongameli Robert Mugabe namhla usungule umsebenzi wokulungiswa lokuqheliswa komgwaqo osuka eBeitbridge usiya eHarare. Ekhuluma emkhosini oqhutshelwe eMidlands esigabeni seChirumanzu, uMgabe uthe ukulungiswa kwalomgwaqo kuqakathekile kakhulu ngoba ulezimota eziningi njalo uxhumanisa eleZimbabwe lamanye amazwe. Umgwaqo lo ulungiswa inkampani yakwele Australia ngemali efika phose ibhiliyoni elilodwa lamadola. Baningi abantu abafela emgwaqweni lo ngengozi zezimota minyaka ngomnyaka. Esuka emkhosini lo uMgabe olubhekise eMaswingo ukuyavula ngokusemthethweni idamu letokwe mkosi lona ebeselile minyaka eminingi lisakhiwa. umgabe ukhonone ngezijeziso zenotho ezafakelwa uhulumende wakhe ngamazwe afana leMelika leBhilithane esithi zenqabela eleZimbabwe ukuthi lilungisise imigwaqo yalo njalo lithuthukise izakhiwo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume umeli wenkayi South edalele ePhalamende, umnumzana Abednego Bebe.
Umuntu omdala sekhulile senjengerobhothi, irobhothi elayitha ngesikhathi nxa umnikazi eyitime ukuthi layithe ngaso. Kaselamcabango ojulileyo obanzi ukuthi akhangele okuhluphayo eZimbabwe akukhulume ngeqiniso. Lanxa ebengaba lawo umcabango lo-ke asiyomuntu olenhliziyo yokuthi ufuna ukubona ilizwe lithuthuka labantu balo. Umuntu olokusola lapho awone khona abesesola abanye abantu yena enguye wonileyo. Khathesi kunjenje ukhuluma ngama-sanctions ukuthi kwenziwa ngama-sanctions ukuthi size singatholi imigwaqo eqondileyo. Kodwa okumangalisayo ukuthi yona leyo mali ezasebenza lapha kade commissioner khona umgwaqo we-Beitbridge izavela kubobona laba abantu athi yena bamfakela ama-sanctions. Ngoba lapha eZimbabwe asilayo imali engangaleyo engakha lowo mgwaqo. Ngokuqala lokhu kwesibili, idamu lona leli letogwe mkosi akade ekhuluma ekhona ukuthi kulama-sanctions lakhiwe ngamataliyana. Amataliyana encedisana ke nayo kancane i-government yeZimbabwe. Kodwa nanku kulokho ekukhuluma ngama-sanctions. Ama-sanctions azaba khona njani bona belokhu bebuya bona abantu athi bamfakela ama-sanctions bezesebenza eZimbabwe, bezesefaka imali eZimbabwe. Ngilusizi ebantwini beZimbabwe ngoba sebavuma ukuthi babe betshelwa into engaqondanga umuntu omdala ongalangqondo ongahloniphiyo babe belalela. Akulaleleki lokhu emthini lengqondo ocabangayo.
Uhulumende uthi umgwaqo osuka eBeitbridge usiya koBulawayo lawo uzalandela. Uqakatheke kanganani lo mgwaqo?
Uqakatheke kakhulu ngoba kukhangela ukuthi kuhlanganisa amazwe athi wona South Africa leZimbabwe leZambia kuqansa kusiya kubo DRC kusiya kubo Tanzania. So umgwaqo oqakathekile ukuthi nxa usuka eSouth Africa usiya kulawo mazwe engiwabalayo umgwaqo ozasetshenziswa ngabantu ababehamba ngemigwaqo hatshi abeZimbabwe kuphela but abanye ama-members eSADC azabe ekusebenzisa lo mgwaqo.
Umnumzana Bednego Bebe ngumeli wenkayi South edalele ePhalamende.
Live talk lamuhla kuhlelo lwabesifazane asihluzene bomama siqhubeka ngodaba lokubhalisa kwabomama ugwalo lokuvota okuzakwenza bavote kukhetho ngomnyaka ozayo.
Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze lingene kuhlelo.
Ale iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Ekukhulumisaneni kwakhe kwakuqala ecingweni lomongameli Vladimir Putin wele Russia osanda kukhethwa isikhundla osanda thatha isikhundla sokukhokhela ele France, umongameli Emmanuel Macron uhle wathembisa ukuzinikela kwakhe ukusebenzelana ekulwiseni imisebenzi yabalwa becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo.
Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump usuka ngolwesihlanu esiya eMiddle East la kwele Europe echiya ekhaya kule ndaba eziningi ezibhibhidlayo ezehlisa isithunzi sakhe njengomkhokheli emazweni womhlaba ezigoqela udaba lokudlelana kwakhe lele Russia.
Oza kuba ngumthetho wokukhumisana umlotha weNational Peace and Reconciliation Bill uyahlaziywa edalela eParliamente lanxa uthiwa ubuyiselwe kukomiti yezemithetho uyohlolisiswa ukuthi awephuli isisekelo sombuso na. kutholakale ukuba lumthetho uza kwenza i-commission ebona ngokukhumisana umlotha ibe lesikhathi esilutshwana kakhulu ehofisini lokunye okunjalo. Kodwa umsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko obesedalela eParliamente ngolwesibili lapho asekele lumthetho. Amanye amalunga ebandla leZANU PF athi lumthetho ungazabunjwa ngoba uzavula amanxeba akudala kuzokuthi abanye ngabathi nxa lumthetho ungabunjwa kumele ukhangele udlakela olwenziwa ngesikhathi segugura hundi kuphela. Kodwa abanye bathi kumele kukhangelwe labathinteka ngodlakela olwenziwa phambilini kokhetho luka 2008. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomela ibulawayo East edale unkosazana Thabita Khumalo endawonye lomnumzana David Ndlovu olilunga ledale le Central Committee yeZANU PF onguye oqala lingxoxo.
Ngivumelana lo VP Phoko. It's very difficult ukuthi umuntu obusithe angaqhubekeli phambili. Thina ngapha vele kuyadingakala ukuthi ibhili liyaniqhubekele phambili. Kuyadingakala sibi. Ngivumelana lo Mphoko.
Makhumalo, wena uthini ngebhili le?
Ibhili mina ngithi kayibe khona kodwa kayibhalwe icace ikhangela okwenzakalayo. Hayi khona lokho abafuna ukukwenza ukuthi bacatshe ngomunwe. Ngoba into ekhona lapha yikuthi sihlezi khathesi silabantwana nxa ngikhuluma njenge sebele 34 years abahlangana lo dubo lokugugura hundi. Abantwana bona labo sikhuluma kunjenje badliwa zingwenya becapha uLimpopo besiye eGoli besiyathenga amaphepha ukuthi bazakale ukuthi ngobani. Ngodaba lokuthi kuleli lizwe abantwana labo bangcitshwa ama-ID lama-birth certificate.
Hayi, kwezwakala. Mnumzana Ndlovu, wena uthini ngodaba lolu osoluvuswe ngumakhumalo lapho kubana uhulumende wezanu njengoba wabulala abantu ngesikhathi sonesana kumele kwenziwe lokho akutshoyo ukuthi kwenziwe. Uthini wena ngakho?
Ngibona ngani mina ayisime ngitsho njalo. Ngibona ngani isathi ubhale constitution, ngibona kunama-provisions kanjalo. So nxa kule province mina ngithi umthetho kawulandele njengoba kukhona uconstitution plans ezinjalo ufanele ilandele. Ngitsho vele angiyeke ngiqalise ukuthi sesifuna ukuamenda iconstitution sibalekele izinto ezinjalo. Ngoba iqiniso elihle ngibona ingani isilonda lesi asisoze safa saphela nxa singakhulunywanga salungisa ngendlela eqondileyo. Le muli ezayo abantwana basakhulayo into lezi eqala ngani yathulanana lokho beyivuselela abantu konke okwenzakalayo abantu baqala sebethi bethi kuyakwenza ukuthi le unit ebantwini beZimbabwe ingabi khona ngendlela eqondileyo manxa odaba lolu singalulungisanga kakuhle. Kuqakatheke ukuthi sihlake sihlale phansi ngela sodaba olufani ngayo kuhlelo jikele ephalamende fana abantu baqale baxoxe phansi nxa usiye ephalamende abantu sebenziseni ngendlela olufakwa ngayo mna mboni ngani olufakwa ngendlela eqondileyo umbono wami.
Ngivumelana lo Ndlovu, okuqakathekileyo ukuthi uhulumende umele angene kuZulu lapho kwenzakala khona umonakalo lo. Babuze uZulu ukuthi singakuqondisa njani okuyinto lokhu ukwenzela ukuthi siphumuze uhlungu ebantwaneni labo. Undlovu uqinisile, abantwana abazalwa ngabantu ababulawa kugugura hundi bazawuvusa umhlonga sifuna singafuni ngoba okokuqala balisiwe kuya ezikolo. Sonke siyazi khona apha eZimbabwe lani khona apha Studio 7 lihlala siza abantu bemashonini besithi khona amaNdebele awafuni kuya esikolo, amaNdebele awafuni kuya esikolo. Asilo qiniso lona lelo. AmaNdebele anganelisiyo kuya esikolo enziwa yimithetho yezanu eyokuthi umntwana uma efika kugrade 7 kumele abhale i-exam kodwa kumele abe le-birth certificate. Umntwana lo uzalwa ngumntwana owayelabazali ababulawa igugurawundi akalala sithupha uyise, unina akalala sithupha, umntwana kahala yona uthi ayi-birth certificate. So ukwenzela ukuthi baphile ngokulokuthi bethena bethe kho behleze emabhudini ngaphansi kwezihlahla akubancedi. Bakubona kuqakathekile ukuthi kungangcono bayedliwa zingwenya ekuLimpompo besiyazama impilo baquma bangene eGoli. Abantwana loba lokhu bebhubhudla, bayabhubhudla labantwana.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungasigqibela uhlelo lwethu baba Ndlovu, usiphe wena imbono.
Ya, mbono wami ngokuthi khona is very unhealthy ukuthi uzibone u-vice president ngeZANU PF wena nama MPs zase kungani sikuthola ukuphisana ePharlamenti njengoba ngithi mina inkokozi yami yena nali point yami ukuthi akubuyelwe ebantwini kusukele phansi ebantwini bese kusiyangena eParliament kweyinto ezele ebantwini ngoba yi-very sensitive into yakhona le abantwana basakuphulayo base lokhu besadingisisa kwavele kwakusuke ngani kuyini kwakusenzakala indaba enzima vele ukuthi ichasise ebantwini.
Lo ke ngumnumzana David Ndlovu, ilunga ledale le Central Committee yebandla lezano PF, ubexoxa endawonye lomela ibulawayo East edale le Parliament, unkosazana Tabitha Khumalo oyibandla le MDCT.
Kulaba sakhulayo abanengi abahlalele evalweni bese sabela ukuthi balakho ukungenelisi ukuyabhalisa ukuvota kukhetho oluzayo ngoba gabalazithupha kumbe ama-birth certificates. Inhlanganiso yabasakhulayo e-Education and Unemployed Youth Forum of Zimbabwe ithi sikubone kufanele ukuthi kukhuthazwe ukusetshenziswa kwemithetho emunyethwe kusisekelo sombuso ukuze bancedwe abantu ababhekane lalolu dubo ikakhulu labo abakhula bezintandane. UMike Hobe weStudio 7 uxoxelo mnumzana kula kwashe Hobe igqwetha elisebenza lenhlanganiso yeVeritas. Lo mnumzana Zenzo Nyoni owenhlanganiso ye-Education and Unemployed Youth Forum of Zimbabwe.
Kakhulu njengenhlanganiso emela ontanga, kakhulu njenge-Education and Unemployed Youth Forum of Zimbabwe. Umsebenzi esikiyo manje, njengoba nasikhangelele ukhetho oluzayo kumnyaka ozayo, yikuthi okuqakathekileyo ukuthi untanga wonke ozelwe ngo-1999 ngoMay ulelungelo lokuthi ayiregister abe yivoter for next year election. Iningi labontanga siyazi ukuthi balama-challenges okuthi kabalazo incwadi zokuzalwa esithi ngama-birth certificates. Njenge-organization enhlanganiso singenile-ke enhlangothini ezijiyeneyo ezigabeni ezijiyeneyo kakhulu ema-reserve ukuthi siphathise njalo sifundise ontanga ukuqakatheka lokulondoloza ivoti lakhe njengomntwana wesizwe Zimbabwe. I-challenge esihlangana nayo yikuthi inzalo eningi sikhangela endaweni ye-Martin North indawo esikhangele khona ukuthi i-challenge esihlanela ukuthi isigaba lesiyana abantwana abaningi abalazona incwadi zokuzalwa ngoba bafunde bazibagcina esigabeni sika grade 6 bese sihluke ku-grade 7 lokuya ku-form 1 ngoba bengalazo incwadi zokuzalwa esithi ngama-birth certificate ngoba bengalabo abazabamela bebafakazela ukuthi ngabantwana abazalwa ngasiphi isikhathi. Sike sazama ukuthi sibonise kakhulu osobhuku besigaba bese ukuthi abantwana bebhaliswa kubo osobhuku besigaba abhale incwadi le councilor abhale incwadi bese siya emahofisini kahulumende ukuthi bethole izincwadi zokuzalwa.
Hobe, izenzo zabo njengenhlanganiso ziyasebenza na okusemthethweni?
Ya, ngomthetho kuyasebenza abakukhulumayo ngoba umthetho uyavuma ukuthi umuntu obhalisa i-birth certificate yomntwana kungaba ngomzali, kungaba yisihloko somzali, nxa kwenzakele ukuthi engxenye umama uthe ebeletha wathona yena umntwana odone wasurvive. So akhona ama-provision wonalawa emthethweni wethu weZimbabwe, i-birth and death regulations zeZimbabwe, okuvumela ukuthi kube labafakazi lapho kuswelakele khona imuli, lapho kuswelakele khona abantu abaseduze lomntwana, kukhona abantu abangabuya phambili befakaze bethi hayi umuntu esikhule simkhangele siyamazi ngowemuli yalaba njalo engabe ezalwe phakathi kweminyaka leyi kumbe inyanga leyi kusiya kusikhathi esingakho.
Kuyini okwenza ukuthi abantu emphakathini bahlangane ngalolu dubo njalo kulabasakhulayo abangake ababhekane ngalolu dubo?
Ukuthi sibe kwazi sibili inumber asikakutholi, kodwa kucatshangelwa ukuthi kungaba kudlula phose 1 in 2 endaweni ezingaphandle kwemadorobha. So emadorobheni ungathola ukuthi inani labantwana abangela ama-birth certificate liphansi, kodwa nxa usiya emaphandleni uphuma usiya emakhaya uzathola ukuthi inani lelo lenjani liyakhuphuka. Njalo izinto ezenza abantwana beswele isikhathi kumbe beswele ithuba lokuthola incwadi yona le enye ethintwe ngoba ngumfowethu Nyoni ukuthi ngesikhathi se-Gugurawundi abazali abaningi bafa and basala abantwana bengelabantu abangawukhulumela emahofisini. Okwesibili, nxa umzali yena ngokwakhe engelawo amaphepha njengokwenzakala izikhathi eziningi emaphandleni futhi kuzaba nzima ukuthi abantu abakhe bebe lawo lawo maphepha ngoba umzali kalasithupha.
Nyoni, sike sayenza ingxoxo waze wathi amathuba akhona ukuthi ukuhlelo lolu umuntu angathola ithuba lokukhulumela omunye umuntu ukuze amsize kuleso simo. Kumele abe leminyaka emingaki ukuze abe lethuba lokukhulumela omunye umuntu, njalo kumele babe lo budlelwano olunjani?
Nxa sikhangela ngomthetho ngokufaneleyo bayakhangela ukuthi umntwana omkhulumelayo onganani engabe efanele ufanele wena.
Hobe yini umbono wakho ngalo mbono kaNyoni?
Yeah, ngiyavumelana laye, ngiyavumelana laye. Kodwa engingakucacisa nje khonapho ukuthi umuntu olelungelo lokuhamba emele omunye umuntu efakaze, nxa sesibala ku Birth and Death Registration Act, ithi yona umuntu kumele ebe segwanise iminyaka engu-18.
Nyoni, abasakhulayo abalesifiso sokuthola usizo lwenu bangalithinta kanjani?
Okay, singabanika inamba siku 0713-142-273.
Kumnumzana Zenzo Nyoni, ngowenhlanganiso ye-Education and Unemployed Youth Forum of Zimbabwe. Ubexoxa endawonye lo mnumzana kudakwase hove igqweta elisebenzela inhlanganiso ye-Veritas.
Iqembu leHighlanders selithole amadola angamakhulu amahlanu avela kubasekeli balo abathi bona yibo abazahlawula imali ezabhadaliswa leli qembu ngemva kokuba abanye babo bedale ukufuthelana ukwenze umdlalo obuphakathi kweqembu labo lele Dynamos ungasafiki emaphethelweni ngesonto edluleyo. Okuningi asikuzweni kuntathela izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji.
Isiphathamandla seqembu leHighlanders uMhlanhla Dube utshele intatheli zindaba namhla emini uba kuthe kutshaya ihola lejumi namhla ekuseni bese bethole amadola edlula amakhulu amahlanu evela kubalandeli beqembu leBhoso abakuleli kanye nasemazweni atshiyeneyo.
Well, as of 10 o'clock this morning, the contributions by fans.
Sifika kuhola elejumi lanamhlanje. Imali engathi sibe sesiyitholile ingaba ngaphezulu mbijana kwamakhulu amahlanu. Imali le ingazuki singathi ebasekeli abalapha kuphela eZimbabwe kodwa sikhangele ukuthi bona abamazweni akhatshana abaphetsheya abanjengabo-South Africa, Australia, oMelika khona ngalabo England. Thola njalo ukuthi silabasekeli abasendaweni ezitshiyeneyo ezingajayelekanga ezinjengabo-Rwanda labo-Somalia bakhuluma lathi bafuna ukubana sisebenze ndawonye.
Abalandeli beqembu leHighlanders baqale uhlelo lokubuthelela imali ukuze bephathise leli qembu ukuba linelise ukubhadala inhlawulo ekhangelelwe ukuba igaxwe leli qembu ngemva kokuba abanye babalandeli bedale ukuba umdlalo obuphakathi kwaleli qembu leDynamos ungafiki emaphethelweni ngesonto edluleyo. Abalandeli bebekhonona ngokusebenza kwamsekeli kaNompembe uThomas Kusosa, yena abemethese umlando ongaphakamisa iflegi yakhe ngesikhathi umgadli uChristian Epupa elinganisela iqembu leDynamos sekuzaphela ihlandla lakuqala elo mdlalo, njalo lo mdlalo awusaqhubekela ngaphambili ngoba abalandeli bese bexotsha ukusosa emzileni wenkundla. UDube uthe ukwamukela usizo oluvela kubalandeli akutsho ukuba bayavumelana lezenzo zobudlwangudlwangu, njalo iqembu alisiyo ingxenye yenhlelo zalabo ababuthana ngaphansi kwesitsho esithi asifuni bumbulu.
Konke esikwenzayo is deliberate, so we don't take chances. Asiyigadi hamba, asizisikele ehwahweni, asijayive esinganxuswanga khona. That's why awusazi usibone siyeqele gijima fane ekhaya. Sizayekela igijima sizahlanganela erenkini.
Inhlanganiso ye-Premier Soccer League yethese iqembu leHighlanders umlando ukwehluleka ukulawula abalandeli balo ngemva kokungafiki emaphethelweni komdlalo wangesonto, njalo icala leli likhangelelwe ukuthonisiswa ngolwesibili mhla zingama-23 kuyona le inyanga kaNkwenkwezi. Kusenjalo namhla emini iqembu leZPC Caraibal linqobe leCapes United nge-2-1 emdlalweni we-Premier Soccer League odlalwe namhla enkundleni yeNyamunga. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela.
AbeZimbabwe labeZambia bayahlangana becebisana ngezinqumo zokuthuthukisa impilo yabantwana lokulondolozwa kwamalungelo abo ezabelweni.
Abahlaselwa ingozi yempophoma zamanzi eZimbabwe baphiwa uncedo lwe-$1.6 million igama uChris Gande Lilale.
Lo ntungamile inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.